Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 6 Mfumfu 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama cases la ayi-30 karesa ukuthi abantu sebefile. Sibona esiba baningi kakhulu. Besinceda besicela sibili besivulela amanzi i-council. I-council iletha amanzi a-clean.
Ugatsha lezempile kahle eZimbabwe libeka ukuthi umkhuhlane wesihudo owe-cholera usibulele abantu abangamathumi amathathu kuthi abalikhulu sebetholakale belawo. Ukhulumende wele South Africa usevimbe ukutshengisela obekuhlelwe ngabenhlanganiso yabadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa Economic Revolutionary Alliance emngceleni weMessina. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lomculi womdumo owechibilika Rumba umxolisi Ndlovu owazakala ngegama lokuthi ngoMr. Bones. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempila kahle eZimbabwe lubika ukuthi umkhuhlane wesihudo owe-cholera usubulele abantu abangamathumi amathathu kuthi abalikhulu sebetholakale belawo. Lokhu sekwenze uhulumende athathe amanyathelo okwehlisa inani labantu abavunyelwa ukuba embuthaneni efana lezimfa lasezinkonzweni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukugwalo lwabo abalwethule ngesimo somkhuhlane wesihudo se-cholera eZimbabwe kunyanga ezisanda kwedlula, abogatsha lolu bathi kuze kube izolo abantu abafika inkulungwane ezine lengxenye 4645 bacatshangelwa ukuba babanjwa umkhuhlane we-cholera ukuthi abaphezu kwamakhulu ayisificamunwemunye 905 yibo abatholakala belomkhuhlane lo ezibhedlela. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuba ugatsha lwakhe lunabodokotela ezigabeni zonke zelizwe abancedisa labo abahlaselwe yikholera.
Tinokukhurudzira veruzhinji Zimbabwe kana munhu arwara ngaende pachipatara chiri padhuze naye, uyewo kuti vanhu ngavageze maoko.
Ngikhuthaza uzulu wonke eZimbabwe ukuba nxa umuntu egula ngaye esibhedlela esiduze layo. Sikhuthaza ukuba abantu kabageze izandla nxa besebenzisa izambuzi. Amanzi okunathi kabawabilise njalo ukudla abakudlayo kakuphekwe kuvuthwe.
Endaweni ezifana leBikita, umqondisi wezempilakahle uDokotela Thalia Mungwati wazise ukuba ugatsha lwakhe luzahlolisisa izimfa zonke ezenzakalayo lalapho kubuthana khona abantu. Uqhubeke sithi kabasoze bavumele ukuba abantu bapheke ukudla endaweni lapho ababuthana khona emizameni yokwehlisa ukusabalala kwalomkhuhlane. Udokotela osebenza esibhedlela sesalimgabe umnumzana Johnson Dlamini uchasisa imbangela yokuqhamuka komkhuhlane lo.
Besikhuthaza civil council eHarare isincede ngesikhathi lesi sikiso lesi ngenxa yokuthi ingayekela ukusinceda la. Ama cases la ayi-30 karesa ukuthi abantu sebefile. Sibona esiba baningi kakhulu. Besinceda besicela sibili besivulela amanzi i-council. I-council iletha amanzi a-clean. Amanzi a-clean ngoba ezinye izikhathi amanzi abuye engcolile futhi. So ukuthi simasenze amanzi nalawo akuncedi.
Uthe kuqakathekile ukuba ugatsha lwezempilakahle lube khona endaweni zonke lapho abantu ababuthana khona ukuze lukhangelisise ukuba abantu bayalandela na imithetho. Enye ingcitshi kwezempilakahle umnumzana Robson Dube uthi ilizwe kalithathanga amanyathelo aqinileyo okuvimba ukuhlaselwa njalo yikholera ngemva kwesehlakalo somnyaka ka-2007 kusiya ku-2008 lapho okwafa khona abantu abafika inkulungwane ezine 4,287.
Ngembali yaseZimbabwe nje, indlela uhulumeni waseZimbabwe abamba into ezifana lempila kahle kaZulu esingathi yi-health. Hayi, uhulumeni waseZimbabwe kakho efficient khona. Lokho ngikutsho ngenxa yokuthi ngo-2008 kwafa abantu baze bafika inkulungwane ezine 4,000. Ikanti umkhuhlane lo wamemetheka wabamba i-100,000 abantu. So okwamanje okufunakalayo ukuthi uZulu kumbe kube lemikhankaso eqinileyo ukwenzela ukuthi uZulu waseZimbabwe abambe ilwizi lokuthi hayi umkhuhlane lo usufikile.
Ukhuthaze uZulu ukuba azigcine ehlanzekile esithi ukuhlanzeka kungancedisa kakhulu ukugcina impilo zabo.
Ikholera ngumkhuhlane olokutsho kakhulu ngama-habits abantu, singathi ukuhlala kwabo jikelele. Lizananzelela ukuthi elizweni laseZimbabwe abantu baminyene lapho abahlala khona. Ikanti lapho abaminyane khona lalapho abahlala khona akutholakala amanzi.
Udubo lokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo emadolobheni sokusenza ukuba kusabalele imikhuhlane efana lekholera. Ayisilo eleZimbabwe kuphela elithe lahlaselwa yikholera, ngoba kunyanga ezedluleyo uhlasele amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika agoqela iMalawi, South Africa, Mozambique lamanye. Abantu abedlula ikhulu babikwa bebulewe yikholera eMalawi kusikhathana esifitshane esedluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende wele South Africa usevimbe ukutshengisela obekuhlelwe ngabenhlanganiso yabadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa e-Economic Revolutionary Alliance emngceleni weMessina. Lokhu kulandela umhlangano oqhutshwe izolo eMessina ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe wakwele South Africa, umnumzana Cyril Ramaphosa. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxe lomnumzana Landelani Ncube o Economic Revolutionary Alliance.
Okwenzekalize kube le ndumba yabantu esambe yikhankasela kwi-Food Security ye-South Africa, abantu abangaba 123 bakabe bayakhankasela ngoba bebekhona kumagrubhethu sasa. So labo bebekhona belebetota ama-screenshot labo bekhuluma kuyibo abakhuluma izinto zama-weapons njengalezo izinto zama-fuel bombs esithi khona sizahamba zisiyashuta khona ngale. So abantu laba mina bengibona ngani ade bengafuni ukuthi khona thina linge irestrande siyiprofisa khona ngalo. So angazi ukuthi khona abantu laba ngabantu abaphi.
Manje njengoba selimisiwe kanje, kwini eliza kwenza njengehlanganiso?
Okay, sathi sisime cebo lokuthi khona sihambe kwi-president yekatabisa Ramaphosa, Cyril Ramaphosa, siyekhuluma naye in a professional way, like politician. And singasakhulumi njengabantu, sikhulume naye njengomuntu ese-ofisini yakhe ye-politics.
Lapha abanye bakhala ngokuthi kungani lingabambani njengenhlanganiso ezise South Africa zonke nxa lifuna ukuthi libe litshengisela eMessina, ukuyini okungalimisa ukuthi libambane njengenhlanganiso, likubona njani lokho?
Lokho yikho ade sikofisa thina siqalisa ukuyenza ama-movements lawa okuprotesta ku-embassy nakumabhoda wonke. Yikho ade sikofisa manje lapha futhizingaleyo njengoba ngisilile khona into lezo zikhanya zihlangene ngesilingo lekanoko khona kumithapha izathela ukuthi khona kule kamba lesisithi le-reprogressive Zimbabwean group le e-South Africa. So mina bengibona ngani kuthiwa khona lapha kunokudenselana akusoze kubuye lokuzwa noma njengoba likwazi i-politics ukuthi zinjani kanti liyabona. So ngiyathela ukuthi khona background kuyabe kulama-intentions amanye ibandla lebandla ababe benawo. ukwenzela ukuthi kona isifiso zabo ziphezulu siyalisana asifuni ukubambana ngoba thina siyalisana and yiyo iproblem yona opposition parties eZimbabwe bayalisana yikho kungabi lokuguquka so mina ke ngi-advisor eZimbabwe lama opposition parties ukuthi ona ningabi ukuthi sifuna ushintsho ukuthi ningasisise ngesindebele ukuthi kona ushintsho sithithi kona kule nto evele ikhona into leyo sifuna ukuyishintsha abantu abazayishintsha yilabo abangekho involved entweni yona leyo efuna ukuqhuba.
Lo ube ngumnumzana Landelani Ncube owenhlanganiso Economic Revolutionary Alliance ekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare ekhonona ukuthi kulezinye inhlanganiso ezijonge ukubaphazamisela inhlelo zabo. Kodwa umnumzana Lizwe Dube oyenye inhlanganiso yabe Zimbabwe asebehlala kwele South Africa Progressive Zimbabweans in South Africa yena uthi abalasandla kulolu daba njalo okwabo ukujengisela kuzaqhubekela phambili mhlaka 26 Mfumfu.
Ethu le sibona izophumelela ngoba isemthethweni incwadi iphepha wonke elisigunyazayo ukuthi sihambe siyomatsha e-border mhlaka 26 sinalo njengamanje ezandleni. So yikho engathi ngubeke lokho lale okwamanje njengamanje so sa-arranger ukuthi sibe sibone ukuthi abantu bethu bangalayithwa ngani sikwazi ukuthi abantu bethu imali zokudla bazokhona ukuthi badle. Akumelanga ukuthi abantu bethu basokole ngendlala benze yonke into njengamaleyo. So njengamanje nje sibhizi ngakho lokho. Iphepha lona vele elisigunyazayo sesinalo sinalo ezandleni elisemthethweni elisayiniwe ngu-Majesty eMessina.
Likhayelela ukuthi kuzabe kulabantu abangaki ekutshengiseleni lokho?
Hayi ukuthi singathi sibheke ukuthi kungaba labantu abangaki asifuni ukuthi siqambe amanga ngoba mangibhekile kule match esayenza e-East Gate abantu bathola ukwethuselwa kakhulu so abantu azange bephumelele okuningi kwabo kodwa bathe sebebona ukuthi hayi phela into le esiyenzayo isemthethweni abantu bakhanya bayakuthokozelela la manje njengamanje nje abantu bayakujabulela kakhulu ukuthi hayi asambeni ngokuningi bethu ukuthi ngaqambe inhamba hayi ngabe ngikhuluma amanga.
Umbiko wenu lapha litshengisela lifuna ukufikisa kubani njalo umbiko ngokuthini?
Umbiko wethu ukuthi njengobana sinje sikhona lapha eSouth Africa sihlukumezekile iningi labantu bethu abaningi abasuke eZimbabwe abasebenzi imisebenzi sikhunywa kabi ngapha eSouth Africa singamakwerekwere into esikhala ngayo sikhala ngokuthi thina siyehlise umnangagwa esihlalweni asina lokhu nje asina tribalism esinayo asithi politically party thina sifuna nje ukuphela sifuna ukuthi iZANU-PF iyehle esihlalweni yikho esikufunayo asithi bezanu asithi bezaphu asithi beMDC asithi beCCC hayi ngithi amaZimbabweans bonke aphakame ngobuningi bawo sincedisane ukuze sikhubele lengqubekela phambili senzele abantwana bethu ikusasa lapha.
Lo ube ngumnumzana Lizwe Dube owenhlanganiso yeProgressive Zimbabweans in South Africa ekhuluma le Studio 7 ecingweni eseSouth Africa. Umholi weCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele kuleli bandla elokubhalela iparlamente incwadi yokuthi lixotshe amanye amalunga awe-CCC kuleli dale lelokuthi amanye amakhansila asuswe ezikhundleni zawo. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Chabangu kalamandla okwenza lokhu ngoba engasolunga labo kodwa yena uthi bayazikhohlisa. Ilunga lebandla le-CCC eMathabeleland South umnumzana Ntando Ndlela utshele usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 ukuthi uChamisa ukhulume amazwi la izolo eGwanda lapho atshale abalandeli bakhe ukuthi udaba lwempumela yokhetho lapho athi wanqoba khona alukagcitshwa.
Ngempela oluthintile udaba olusemlonyeni wabantu abaningi, udaba olumangalisayo udaba oluyangisayo oluka mnumzana uSengiso Shabangu oselilunga lezana PF leFAS ngokusebenza kwakhe. So uPresident uChamisa ukhulume ngakho kakhulu, wakuhleka nje wathi abantu akube into abayichaya indiva ngoba akula muntu olengqondo ezikwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu ukukhuluya ngoChabangu kuliqiniso ukuthi athi yena userecaller kumbe usexotsha amalunga edalela iParliamente athize yamele iCCC lamacouncillors athize. So uChamisa uPresident ukhuthaze abantu labo abakhethwa izakhamizi abakhethwa izizala zalapha eZimbabwe ukuba ziqhubeke besiya eParliamente besiya ecouncilini besiya kwenza umsebenzi abawukhethelwe ngabantu bachiyane lo mdlalo umdlalo nyala lo owenziwa nguChabangu. UPresident uNelson Chamisa ubelande ukuthi azobonga abantu balapha eMadebeni South ngokuvota bevotela inguquko njalo ebaqinisa ebanika ithemba ukuthi ukuvota kwabo umsebenzi abowenzayo awusoze ubeze impumela yokhetho lwabo iyeza. So kungenzakala ukuthi labo abaphethe iParliamente uSpeaker of Parliament lo minister we local government ubone sebevumelane lokwenza kuba Sengiso. Sengiso uvele asomuntu olilunga le CCC ngoba siyazi sonke ukuba izani PF ile njongo mbili esifiso sokuthi ithole into esithi 2/3 majority ukuze eParliament ukuze bazenzele umathanda. So into abayifisayo bafisa ukuthi bathathe umthetho bawuvuthuze benze ngendlela abafisa ngayo.
Lo ngumnumzana Ntando Ndlela, ilunga lebandla le CCC eMathabeleland South. Siphinde njalo saxoxa laye umnumzana Chabangu ngokwakhe.
Ngilusizi ukuthi umfo wethu uNtando usefanana lomuntu lwana oyabe kuthiwa hayi udle isidliso ufuna ukuhlanziswa, uthi engadla inhliziyo ibe mnyama. Abadala babathi umuntu ngambone njalo liyamdingela izihlahla limhlanzise ukwenzela ukuthi alulame. Uyakhuluma abuye aziphendule yena yedwa ulamabhanxa uyakhamanda kanti ngeke ngibuze ukuthi yena ukuthi nxa esithu nguspokesperson wakhethwa ngapi. So umuntu onjalo umphendula usithini ezigwenxa yedwa esehluleka ukuhamba uyatatarika uchaywe isiyezi uchaywe isavunguzane kakwazi ukuthi kuyini okuza kwenzakala. Kanti abantu bengazihlupha ngempukane nxa kuyukuthi impukane nje phongu ukubhuza uyezihlupha ukhulume ngami. Lo president nxa esezekhuluma kutsho ukuthi kuyinto ayaziyo ukuthi khona iyaphila. Iberial Society ile constitution lamalunga, i-tuck shop eranwa ngumuntu iyabe ile stock ubhala ukuthi lamhla kuthengiswe lokhu kusasa kuyathengiswa lokhu okushotileyo lokhu uvula i-opening and closing of your stock pho lokho kuphonga ukuthiwa kusemahlangeni umuntu uyakhuluma aqanse phezulu kwentaba athi wena kaso member ngenxa yokuthi usukhuluma infi lokumbu sikhuluma iqiniso uyimemba nxa ukhuluma amanga nxa uthembisa abantu ize then you become the darling ye leadership ngoba ukhuluma amanga. Ayisondlela esafundiswa ngayo esintwini lokhu into yabantu, into yabantu izagavenwa ngabantu, into yabantu izabuswa ngabantu, abantu yibo abaziyo. Hayi khona umuntu ozabuya akhulume abuye aziqakezele azigidele liphume idlozi azikhulumele kuyazila asikwazi. Nxa becabanga ukuthi indaba le incane kababe lokhe becontinua beqhubeka bekhuluma beyengana bazawubona umvuzo wakhona. Ama-names ukuthi bazasikhola basibize ngamabizo vele sikujayele. Akusitshintshi lutho, ungeke ulivale iqiniso liyaphuma kuphela.
Lo ngumnumzana Sengezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele kubandla le-CCC. Kwezemidlalo abekomiti ekhokhela umdlalo wenguqu kulezinsuku eZimbabwe Football Association Normalization Committee babuka imizamo esisungulwe kobulawayo ekuvimba izehlakalo zobudlwangudlwangu ezinkundleni zemidlalo yenguqu. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni obizwa ngokuthi yi-sports indaba oqoqwe ngabephephandaba ele-Sunday News ngenhloso yokuhlaziya udaba lokuba yiwaphi amanyathelo angathathwa ukuze kuqedwe izehlakalo zodlame ezinkundleni zomdlalo wenguqu. UNdebele uthe lolu hlelo selubavulele indlela labo njenge-Normalization Committee.
Kuyabongeka esikubonayo namhlanje usihlanganiseni lapha kobulawayo. Umcimbi lo umqoka nje uqakathekile ngoba yiwo zayenza ukuthi lathi njengezifa NC sithole amathuba ukuthi lakho esikufisayo ufaka sizama ukuprotekta ababukeli bebhora kwenzela ukuthi bengabe lokudlwangudlwangu bengalimali bebe lokuphumula lokukholisa emagemini. Imizabalazo enjengaleyi iyaqakathekiswa and yikho sithina lathi sithe hayi asibajoyineni laba abaqalisa lowo mcimbi sibancedise ngendlela esingakwanisa ngazo.
Umsekeli kamcimbi sihlalo weqembu le-Highlanders uFiso Siziba uthe umdlalo webhola uyibhizimusi njalo izehlakalo zobudlwangudlwangu zisuka zilambise labo abathola imali ebholeni.
Anything we are told to appeal because of football. So that's the reason why we should protect people in any ever time when you think of Ubukanga, where you want to be violent, where you want to disrupt or bring the game of football into disrepute. Think about the next family, a pillar before. Omogunjaro, I'm a stadium, a city council, I'm a single of our faces, a volunteer. They ain't a business because of football. What would mean over the ground release FIFA license and everything kungela bhora elidlalelwa khonapho. That would be a sheer waste of investment.
Wadlala iqembu labesifazane elimela ilizwe njalo seyinkokheli yebhola labesifazane kobulawayo ufunga inyamuthu kwamfeka uthi abadlali kumele bafundiswe kabanzi ngemithetho elawula umdlalo wenguqu ukuze bengavubeli umsindo.
So we need to educate abanye bethu, especially nxa singaqalisa ngamaqeshes. Wona ama players they also need to be educated on the laws of the game, because at times ama players ngibone point table asahambelani with the refs decision ukuziwe and stuff. Kolokiana it leads also to the supporters selethengele indawo.
Abanye abaphatheke kulomhlangano ngabagoqela inhlanganiso ye-Premier Soccer League yona ebimelwe nguKenneth Ndebele, inhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission ebimelwe nguSam Dzwimbu, bekukhona njalo abameli bamaqembu abalisa ele-Highlanders, ele-Dynamo, sele-Chicken Inn kanye leyokulawayo Chiefs, izakhamizi zamalokishi agqagqele inkundla ye-Papa Fields, abalandeli bomdlalo wenguqu kanye lamapholisa. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Ichi waza Friday, my darling. Waza Friday, 7 zupogine. Waza Friday, my sweet.
Kuliviki kuhlelo Waza Friday, silomculi womdumo owechibilika Rumba uMxolisi Ndlovu owazakala ngegama lokuthi nguMr. Bones. Yena udabuka emangweni wePlumtree. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Mr. Bones womunye wabaculi bomdumo eChibilika otshala umdumo ezingeneni phezulu njalo ke ujabulelwa ngabantu abaningi. Yeke lasichathekele imbali yakhe ngamafitshane.
Okhulumayo uMxolisi Ndlovu wakonkalange ngizalwa eNtoli esigabeni saseGalamtata. Emculweni lapho bambiza ngomxolisi Mr. Bones. Ukucula ngiqale ngo-2009 ngiseza ama-backing vocals ale ndoda. Ngabuya ngavulela mqembu ngo-2012 elibizwa kuthiwa uMxolisi Mr. Bones and iGalamtata Finest.
Papa, I'm going to go to the house.
umculo wakho msaphonzo uthiwani njalo sula madlalaje amangaye
umculo engicula ngwe rumba nginama album ay 8 lonyaka ngibizingele S9 bese kuba le collab Plump Kings yamno Allen Ndoda asenzisiba khona ku album yayibizwa kuthiwa abahlahli abheka ngihambisana khona lumalum madala boy indolwane amangwe edubute edubiya lo Prosper Bafana
Umxolisi uMr. Bones usebenzela abaculi abathize njalo kukhona abamenza wathintakala ukuze acine kwezomculo
ale ndoda because nguye umuntu ebengimzwisisa ngaze ngagcina sengisebenza naye uye umuntu engathi wa-inspire kakhulu bese kusiba nje namaband afana nendolwane nayo yabahambesanda emculweni Precious Manyonyo yoba futhi kakhulu kanye no-Alfred Mangela emculweni wami ngiyazibhalela ingoma ngibuye ngisikhompozele mphinde ngilide ama-lead vocals ngiyenze nama-backing vocals ngisenzela nje ngingedwa kulokho bese ngisibona kwafowethu owancedisa kuma-guitars
Suppose uthi uya kuyaculela abalandeli bakhe eBotswana leSouth Africa ekupheleni kwawona umnyaka njalo emalangeni uyakhipha idlalete lakhe elintsha
yabi album S9 izatholakala mpela kuma digital stores nami ngikhona ku Twitter ngikhona ku Facebook ngikhona ku yonke indawo nje ongacabanga nje ku TikTok ngikhona kakhulu ngisebenzisa i Facebook page yami ebizwa ukuthi umxolisi Mr. Bones Ndlovu Ngiyabonga kakhulu.
Besikwethisela umxolisi Mr. Bones Ndlovu enamathisela umculo wakhe wejimlika irumba phela. Kuhlelo Woza Woza Friday. Bela sonto elithukela kini lonke igama lomu yeze Jesus Band.
Live talk namhlanje sikhangela udubo lokuqhamuka komkhuhlane wekholera osihluphile okwenyanga ezimbalwa ezedluleyo. Singakehlukani izihlobo wathi sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. Ugatsha lwezempilakahle eZimbabwe lubika ukuthi umkhuhlane wesihudo owekholera usubulele abantu abangamachumi amathathu kuthi abalikhulu sebetholakale belawo. Uhulumende weSouth Africa usevimbe ukutshengisela obekuhlelwe ngabenhlanganiso yabadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa. Kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculi womdumo wechibilika rumba umxolisi Ndlovu owazakala ngokuthi nguMr. Bones. Ngalokho muliZimbabwe siligqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo nguThabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.